Izakhamizi kanye nozulu sebetshaywe luvalo ngokuswelakala kukamama lo ngoba khathesi sokutshengisa okusegcekeni nje ukuthi hayi umkhuhlane lo usuvamile njalo uyabulala. Abantu abaningi batshaywe luvalo ngoba sebebonile ukuthi sokusitsho ukuthi umkhuhlane lo usugcwele ilizwe lonke. Njengoba kwaziwa ukuthi umama lo wavela ngaseMondoro wasebuya nje egula wazofika bhubhela ngapha, okutshengisela ukuthi bonke aye bemvakatshela kumbe ayahamba nabo kumbe ababehlala labo kanye nasesibhedlela sakhona bonke lalabo sebekhangele ukuthi labo kumele babe sebegula, okutshengisela ukuthi inamba eyabantu abagulayo njalo abazabanjwa ngumkhuhlane lo izakwanda. Okutsho ukuthi nje uhulumende indlela azisebenzisayo zokuvikela lo mkhuhlane ukuthi ungawandi kukhanya ngani nje sekumele zikhangelwe, zihlalelwe phansi, zikhangelelwe ukuthi zingarenovethwa kanjani ukuthi zize zisebenze njalo zifikele uzulu kulo mkhuhlane.
Bakhona odokotela abathi uhulumende akaluphathi kuhle udaba lwe-coronavirus lolu, ungathini ngalokho?
Ngivumelana labo dokotela laba sibili ukuthi uhulumende udaba lolu lo coronavirus kaluphathe kakuhle ngoba singakhanyela ukuthi umama lo osichileyo uvelele ngaseMondoro ukuba yiyo iMashonaland West Province wazokufakwa ngapha esibhedlela saseHarare, okutshengisayo ukuthi vele mswa egula ethathwa izimota elethwa ngapha eHarare akula ngitsho test ngitsho nayodwa eyayenziwayo kumbe i-isolation ayifakwayo kuyo ukuthi uqale kukhangelisiswe ukuthi ugula ubulawa yikuyini engakahlanganiswa nabantu abaningi. Njalo nje uhulumende obebhizi ephiwa izimali abanye amazwi kanye nabantu besithi banceda indaba ye-coronavirus yokuthi kube lamasenta kwamaprovinsi wonke, sebethatha umuntu ovela eMondoro bemletha ngapha eHarare bemhambisanga esenta ye-isolation ekhona ngale eMashonaland West, okutshengisayo vele ukuthi indawo lezi kazikalungiselelwa njalo ama-test kit lalokho kokutestisa i-coronavirus uhulumende kakuqakathekisisi ngoba yena ubhizi udidizelana lento ezokuphumisa imali ezingasizi lutho njalo ezingancedi uzulu, echiya indaba le eyokuthi kube namakhithi akwanayo njalo avamile ilizwe lonke ukuthi umuntu angaze aguli engaphi ekhaya uthestwa ekhona khona ngale engakahambi engakahlangani labantu abaningi.
Uhulumende kuyini ongamxwayisa ngakho?
Uhulumende ngithi hayi hulumende sekukwehlulile lokhu, sokuqakathekile ukuthi kathesi udinge bonke abalolwazi lo mkhuhlane lo we-corona usebenzisane labo ukuze bancede njalo basize ukuthi bakuphe ulwazi lokuthi umkhuhlane lo uhamba kanjani njalo uvikelwa kanjani ngoba singayekela ukuthatha lo mkhuhlane serious uzaqeda abantu lapha eZimbabwe kugcine nje sekusala abambalwa.